kwakukhona indoda ethiwa nguPawuli eyayikholwa inkolo yesiJuda. Yayihlukuluza abalandeli bakaJesu ngokubabopha lokubabulala. Waphiwa izincwadi ngabakhokheli benkolo yesiJuda ezokuthi ayebopha abalandeli bakaJesu eDamaseko aphendwe labo eJerusalem. Endleleni yakhe esiya edolobheni, kwehla kuye ukukhanya okukhulu wawela phansi. Wezwa ilizwi lisithi, "Pawuli, Pawuli, ungihlukuluzelani? Ungubani?" wabuza uPawuli. Izwi lamphendula lisithi, "NginguJesu lo omhlukuluzayo. Hamba edolobheni uye ngimelela." Wavuka phansi engasaboni uPawuli, wancediswa yilaba ayehamba labo ukuya edolobheni. Wahlala izinsuku ezintathu engadli lokunatha amanzi. UJesu wabe sekhuluma lomunye wabalandeli bakhe, wamtshela ukuthi, "Hamba uyedinga indoda ethiwa nguPawuli, uyibuyise ukubona kwayo." Wahamba umlandeli kaJesu, wakhulekela uPawuli, wabuyisa ukubona kwakhe. UPawuli wagcwaliswa ngumoya kaNkulunkulu, wabhabhathizwa, ngemva kwalokhu wadla. Waqalisa ukuchumayela edolobheni esithi uJesu ngumsindisi wesithembiso. Iningi labantu lamangala. Abalandeli bakaJesu bathi, "Indoda le iyo kade isibopha, kade isichumayela." AbesiJuda babumba icebo lokuthi bambulale. Wancediswa ukubaleka ngabalandeli bakaJesu. Ngemva kwesikhathi wabuyela eJerusalema. Wafuna ukuthi ahlangane labalandeli labafundi bakaJesu, kodwa bamesaba. Kwaba khona omunye wabalandeli bakaJesu, uBarnabasi, owamthathayo wamhambisa phambili kwabafundi bakaJesu, wabatshela lokhu uJesu ayekwenza empilweni kaPawuli. Bamamukela njengomunye wabo, wahlala eJerusalema echumayela ngoJesu. Waze wabuyela edolobheni azalelwa kilo. Kwaba lokuthula, lenani labalandeli bakaJesu layanda.